umnumzana Joseph Makamba Busha umkhokheli webandla le Free Zim Congress uthi loba ukhetho lwaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo kaluzange luqhutshwe kahle wethule lokhu emhlanganweni awenze lentatheli izindaba eHarare lapho aveze khona ukuthi wehluleka unqoba ukhetho lolu ngenxa yokuswela imali yokukhankasa uthi wehluleka ukuthola imali emabhanga ukwenzela ukuthi ayisebenzise kungakenziwa ukhetho
if we had enough money to be able to take whatever little we had in our bags, we could have campaigned effectively.
Ngabe kuthiwa sasilemali sifanelisa uthatha yona leyo enlutshwana ebingeyethu emabhanga sasizokhankasela ngokwaneleyo.
Omunye wakhe umnumzana Ronald Ndlovu owancintisa kukhetho lokudinga amalunga edala lephalamende esigabeni seBridge West uthi laye wehluleka ukhankasa ngoba wayengenelisi ukuthatha imali emabhanga.
Akulalapho engangani ngalusola khona ukuthi ukhetho lwalolu mnyaka nale minyaka le edlulileyo hayi lolube luphambili sibelukahle ngeke ngasola kungako ka ngathi inkatazo ebe khona njengokutsho okweke watsho umuntu ongangameli ukuthi we had no access to ama-resources, particularly finance.
Unkosazana Rabelisani Ngwenya ongunobhala jikelele webandla leli esigabeni seBridge ngomunye wabakhulume emhlanganweni lo.
Into engani sihluphile thina njenge-prism indaba yama-resources. Ama-resources njengoba lizulu president layikhulumile ama-resources imali bezingaphumi kuhle emabhenki so ukhetho lwethu lube lula ama-hiccups here and there.
Umnumzana Crispin Tavura isikhulumeli sebandla leli uthi luhambe kahle ukhetho lwalonyaka njengoba bekungeladlakela.
Imali ibingatholakali kumabhenki so abanye abatholanga imali kuhle ngoba kube kutholakala ama-20 ama-$30 so njengebandla le-Frizim kube kungala mali ekukhambeni amanye amabandla babethola especially ibandla elibusayo imali babeyithola sebelithina sibe singayitholi.
Baningi abethule imbono yabo emhlanganweni lo abagoqela intatheli izindaba umnumzana Njabulo Ncube.
Kwethusa ukuthi uthole i-presidential candidate isitsho ukuthi election ibe-free and fair kodwa abantu bebekhuluma ukuthi khona izeki even ekuqaleni ilama-problems i-voters role was incomplete ukwethuselwa kwabantu emakhaya.
Uncube uthe inkulumo yabe-Free Zim yokuthi benza ngcono kulamanye amabandla aphikisayo kulolu khetho iyamethusa.
Lokho kuyamangalisa ngoba ngabe kutshengisela ukuthi khona ngabe kuliqinisa ukuthi khona ngabanye bakhona abafonywa izalo ukuthi belegitimize ukhetho lolu.
Ikhomishini yezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission yathi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho lukamongameli. Umanyano we-MGC Alliance uyakuphikisa lokhu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.